umnangagwa uthola imali namhlanje emini evula osemthethweni umbukiso kwezokulima namabhizimusi oweHarare Agricultural Show lapho akhuthaze abalimi ukuthi sokuyisikhathi sokuthi eleZimbabwe lisebenzele ukudla lokusitha ilizwe lentuthuko yalo. Uhlelo lwe-Command Agriculture laqala ngesikhathi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe esesikhundleni lukhokhelwa nguye umnangagwa, kodwa abaningi babelusola besithi indlela yokudinga amavoti. Kodwa ngemva kokuqhutshwa kwalo ilizwe selenelise ukuthola isivuno esaneleyo. Eminye imibiko isithi ilizwe selenelise ukuthola ukudla okweminyaka emibili elandelayo. Kodwa abaculayo bathi inhlanyelo lemfundiso ye-fertilizer ukuphiwa abalimi ngaphansi kohlelo lolu kuvame ukwengezwa ngesikhathi sokhetho. Ukulandulela komlangagwa isithi uhulumende wabela abantu inhlanyelo esenzela isivuno selizwe hatshi amavoti.
Let me once again reiterate my government's commitment to support Command Agriculture.
Ukusho ukuthi uhulumende wami uzasinikela Command Agriculture ne-Presidential Input Support Scheme ukuphiwa kwezinto zokusebenzisa ekulimeni phansi kwehlelo lezi okomnyaka ozayo sokuqalile. Kuzancedisa abalimi ukusebenza ihlelo lezi ayisizo zokudinga usekelo kodwa ngezokuthi silungisise indaba zokulima.
Wengeze ethi izigaba zonke zelizwe zizathola usekelo ngaphansi kwalolu hlelo. Kodwa isigcwetha umnumzana Nkosiyabo Sibanda uthi umnangagwa kakhuluma iqiniso ngoba indlela abantu abalula ngayo okusebenzisa kwezokulima phansi kwehlolo lokulima lolu ngembusazwe kusiya ngokuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe.
Command Agriculture ma ulubala emaphepheni ulucubungulisisa kungathi luhlelo lukahulumeni lapho ayefuna ukuphucukisa khona uZulu esigabeni sokudla. Kodwa ma ungabuya ngendlela oluyenziwa ngakhona on the ground, uzathola ukuba lolu hlelo lulozokwenza lokombangazwe welizwe.
Amazwi la asekelwe unkosikazi Simelo Maphosa, yena obesemkhosini wanamhlanje esithi akula mehluko phakathi komsebenzi webandla le-ZANU PF lemisebenzi kahulumende.
Ukukhuluma kamongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa athi i-presidential scheme le-Command Agriculture akungeni kwezepolitics, akuhlangani ngoba kube bekungangeni kwezepolitics. Ubeza kwenza lokhu ngendlela ehlukeneyo, sikhangela kusukela ngesikhathi yenza ama-campaign for ama-elections. Ubekuhlanganisa lapha ahamba khona siya commissioner i-Command Agriculture indawo ezinjengabogwanda, ubefika khona ngale bese kusiba yirali. So sikwehlukanisa njani thina ngoba thina sikwazi ukuthi yena umsebenzi wakhe uyabuhlukene nganga.
Esinye sakamuthi Harare umnumzana Sipho Ndlovu uthe ngesikhathi sokhetho abantu abaningi bebethola inhlanyelo kusiya ngokuthi basekela liphi ibandla, esithi ukuze ilizwe lithuthuke lokhu kumele kuguqulwe. Kodwa ezinye izakhamizi ezathola inhlanyelo phansi kohlelo lolu ezale ukukhuluma ne-Studio 7 zithi uhlelo lwe-Command Agriculture solusuze ukuguqula abalimi lesivuno selizwe. Abanye abalimi sebeqalisile ukuthola inhlanyelo yama-fertilizer okulima alonyaka. Inkampani yenhlanyelo ye-Sitco yiyo ethole umvuzo wokuqala wokuba lombukiso omuhla lonyaka, kwathi inkampani yomsakazi we-Zimbabwe Broadcasting Corporation yiyo ethole umvuzo wamankampani ezindaba akade ebukisa kushoya lonyaka. Abalimi abanqobileyo bathole imivuzo egoqela izimota, imali kanye namathalakitha. Isuwane iqale ngomvulo iphela kusasa ngomgqibelo, abantu bezobuka okubukiswa ngamakhampani kanye lokulibazisa ngezemidlalo eshiyeneyo lemiculo. Mele isidoseze ngiseHarare, ngiyugibson Bebe.